Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 29 kumbimbitho 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
zakho qualify ukuthi atsho inkulumo ezinjalo ekhuluma ngokuthi elakusasa eleZimbabwe lihle ngoba ube eyingxenye yohlupho lweZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ikusasa leZimbabwe liyakhazimula kodwa abamabandla aphikisayo bathi ngeke ilizwe liphume kungxaki elikizo nxa kusabusa iZANU PF.
iZANU seyathatha iZBC yayenza eyabo lapho esenza khona imihlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. iZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandleli lodwa.
Ibandla leMDCT lithi umsakazo weZBC uqhubeka usala ukusakaza indaba eziphathelane lenhlelo zalo zokukhankasela ukhetho. eleZimbabwe lidubula inkomo zakweleBotswana ezitholakale eManama eGwanda. Kambe kungaba kuyikuphindisela lokhu na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okwayizolo njalo sokwedlula. Asikhangeleni phambili njengelizwe leZimbabwe. La ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni labasekeli beZANU PF eCaribba izolo. UMnangagwa uthe ubona ikusasa leZimbabwe elikhazimulayo lanxa ilizwe libhekane lengxaki ezinengi ezifana lokusilela kwemali lemisebenzi. Umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe usethenjiswe amabhiliyoni ayisikhombisa amadola emelika awukuvuselela umnotho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi elakusasa lelizwe liluvilibana kakhulu ngaphandle kokuthi ibandla leZANU PF likhitshwe embusweni.
Ngemva kweminyaka engu-37 uMnangagwa esehluleka eParty and Parcel ye-government kaMgadi. Ngakho qualified ukuthi atsho inkulumo ezinjalo ekhuluma ngokuthi elakusasa eleZimbabwe lihle ngoba ube eyingxenye yohlupho lweZimbabwe up to isikhathi aze bakwanise ukuthi bakhiphe umgabe ngekhulu leyo abamkhiphe ngayo.
Ngazivikela uMnangagwa akuphendule khonapho ethi ubengayisuye umongameli welizwe ngaleso sikhathi.
Kunzima ukuthi azivikele ngoba ngesikhathi kusenzakala uhlupho legugrawunde uMnangagwa waye in charge of the ministry. Sisiya phambili waye in charge of state security. Siye phambili futhi in charge of the presidency engu vice presidency. So kuba nzima ukuthi azivikele kukho konke lokhu ngoba ube kukhangele kusenzakala isikhathi sonke lesi. Okungangokuthi nxa wayengavumelani lakho kwakufanele ukuthi aresign aphume entweni ehlupha isizwe seZimbabwe.
Uthi ezomnotho lapha ziyakhazimula lazo ngoba lapha asehambe khona emazweni achiyeneyo usethenjiswe imali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni eyabantu abazimiseleyo ukuze sungule amabhizimusi eZimbabwe.
Ngiphinde futhi kangivumelani laye khona lapha ngoba izithembiso lezo akhuluma ngazo yizithembiso esezaba khona eminyakeni edlileyo engu-37 kusiba yizithembiso ezazisiba khona nge-government kaMngani ezingazange zifulfilwe. So nxa ekhuluma ngezithembiso uMnangagwa azibe yizithembiso eziba khona ebantwini. Uthe engena embusweni uMnangagwa uthembise abantu i-100 days ukuthi nge-100 days kuzabe kulotshintsha. Lezo zithembiso ze-100 days azizange zibe khona. Okungangokuthi uthe esehlile after i-100 days lezo uthulile cwaba azange acho ebantwini ukuthi izithembiso ayizithembise abantu nge-100 days lezo zinyamalaleza kuphi.
Ngamanye amazwi mnumzana Siso uthi kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso uMnangagwa akulalutho olubambekayo aselwenzile olungenza lawe ukubona ukukhanya phambili ukubana hayi impela eleZimbabwe liseyendleleni enhle.
Ninje nxa ngisiya egarajini ngisiyadinga ifuel sengithwala nzima ukuze ngithole ifuel. Kwesinye isikhathi ngiyathola ifuel ingekho, kwesinye isikhathi ngiyithole ikhona. Ukuze ngiyithole kumele ngiyilayinele. Ama-basic commodities, ukudla esikudla imihla le mihla, kukhwele kathathu ezitolo. So mina angiliboni utshintsho, ngibona umbuso kaMnangagwa uwese ukwedlula lowo owawungukamkani.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ibandla le-MDCT lithi umsakazo we-ZBC uqhubeka usala ukwethulela uZulu izindaba eziphathelane lomkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho. Umsakazo we-ZBC lo usebenza weyamele kakhulu kubandla le-ZANU-PF. I-MDCT ithi umsakazo lo walalo kusakaza imihlangano yayo yokudinga usekelo. Usithi kumele lelibandla liqale lihlawule imali efika phose ingxenye yesigidi i-$400,000. Kodwa i-MDCT ithi okumangalisayo yikuthi umsakazo lo wethula imikhankaso ye-ZANU-PF mihla lamalanga kungelambadalo. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Izanu seyathatha i-ZBC yayenza eyabo. Lapho esenza khona imihlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. I-ZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandla elilodwa. Izanu sesikhulume saze sadinga lokhu esaqalisayo njengebandla lethu. Kasikaze siphiwe isikhathi ukuthi siphume ku-ZBC. Lapho esiphuma khona siyabe sithethiswa. Kumbe kulento embi esiyenzileyo, kumbe kukhona esikwenzileyo, kodwa bese besifakela umuntu otheza sikhulumela angazani thina sizindebele.
Izeki liyake likhulumisane layo yini ngalolu daba?
Izeki vele emhlangano yonke lapho ohamba khona inkokheli zethu ngolunye lwezindaba esixoxisana ngazo ukuthi kakuvule ukuthi ZBC ibe ngomuntu wonke, hayikhona ukuthi sihlale silokhu esibona ezezanu kuphela angazani yilo lodwa ibandla elibusayo. Ngoba izanu melibe kwazi ukuthi lathi njengebandla le-MDC sikhona ephalamende njalo silelungile ukusebenza khonokho. So lokhu esazama ukuxukuxuka lezeki njalo isadaki ibuyile sibazisile ngodubule nalolu ukuthi ZBC vele kayivunyele omunye umuntu ngaphandle kwezanu. Ngabe iyo ababuyile ama-observers labo siqukaxukane lawo. Izeki sesiyilobele sayilobele izincwadi ngodaba lano le mhlangano emihlangana khona lezeki siyakhuluma lolu daba. But ukhanya ngazani izandla zezeki zibotshiwe ekumele benze abakutshelwa izanu ayikhona ukufuna umZulu waseZimbabwe.
Ubona abe-ZBC ke kalikaze lihlangane labo kumbe libalobele incwadi likhonona?
I-ZBC sake sayilobela incwadi sibili sikhonona ngodaba lokuthi basivalela phandle. Abasitshela khona bathi uma sifuna ukuthi babuye emaralini yethu kuqakathekile ukuthi sibabhadele izimali. Imali ababezibiza zazizimali esingasoze sabazane ukuthi sizibhadale, kodwa okwasethusayo ngokuthi i-ZBC ifuna thina sibhadale ukuthi babuye bazothatha imifanekiso emhlangano yethu kodwa izanu kayibhadali. Ngingakhumbula kuhle ngo-2009 sasele-Jomic, njenge-Jomic sake sayibiza i-ZBC ukuthi basazi ukuthi athi inkinga yabo ingaphi vele ukuthi bangakhavi amabandla aphikisayo. Baphonguhlamhla funa amazino kwaphelela endleleni. Kade singahamba liye badinga uzezabelazisa ukuthi hayi no iy'mota zedilezana ezisebenza zingaphandle kwamahhofisi kazisebenzi, kumbe uzokuthiwa no vele kulo mhlangano othize esasesiwuphiwe kudala so ukuthi sibuye kini kunzima. Lanxa siyabe sibatshele bengatholi leyo mhlangano abakhuluma ngayo and esikhathi eziningi ungakhangela uthi uyalandela kwabakutshele khona kuyabe kungekho ngoba balandela lokhu abakutshela izani ukuthi benzeni ngamabandla aphikisayo abangakwenza nje ukuya basichodoze kuphele kwabakwanelisayo hhayikho ukuthi babuye bazothatha umfaninzi ngomsebenzi omuhle kangaka esesikwenzile njengebandla le-MDC.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo. EleZimbabwe lidubulela bulala inkomo zakwele Botswana ezilithumi lanhlanu ezintshontshwe kulelo lizwe zatholakala esigabeni seManama eGwanda. Inengi lithi lokhu kungaba kuyikuphindisela kweZimbabwe ngemva kokuba eleBotswana lalo libulele inkomo zeZimbabwe ezifohle zangena kulelo lizwe inyakenye. Kubika uAlbert Ncube.
Sikale emini emphakathini isibhamo lesibili ngeviki edluleyo number 8 eManama lapho lezi nkomo zidutshulwe izisebenzi zogatsho lubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eGwanda. Inkomo lezi zibikwa zitshontshwe kweleBotswana ngamasela weshanyawugwe njalo zibanjwe izakhamizi zeManama ezivikela amapholisa njalo kwatholakala lo mnikazi wazo. Imbiko esiyitholile iveza ukuthi kwaba lesivumelwano sokuthi lezi nkomo zithengiswe ngoba zingela mkhuhlane njalo kungasavumi ukuthi zibuyele kweleBotswana. Kodwa iziphatha amandla zogatsha libona ngokulondolozwa kwenyamazana zathi zidutshulwe. Imifanekiso yevidiyo iveza lezi nkomo zidutshulwa kabuhlungu. Umnikazi walezi nkomo wazo wehlisa ezimathonsi. Ngemva kokudutshulwa lezi nkomo zibiba zitshisiwe. Umnumzana Ngabuto Ndlovu isakhamuzi seManama njalo usolele linyathelo.
Into yakhona yababuhlungu ngoba zadutshulela yasemphakathini emasendini. Abantu abana abasihloniphanga ngezinye indlela badubulela phakathi emasendini khonapho kuhlala khona abantu bacela nje omunye umuntu olesendi sakhe kuyenethwayo angakayakhi khona zavalelwa khonapho so bezidutshulwa khonapho zidutshulwa khonapho.
Usobhuku Bongani Sibanda laye uveze kudana ngenyathelo lokudubula lezi nkomo esidekazi ukuthi kusetshenziswe kuphi umthetho.
Vele asikwazi sibili ngoba labanikazi babekhona lathi sinje sazama ukuthi zingadutshuli inkomo zabanikazi bazithathe ngoba inkomo ezazithathelwa amasela so bona angazi ukuthi basebenzisa which process. Into abayenzilele njengesinje esigabeni hhayi asithokozanga kakhulu sibili sizubuhlungu.
Sizamele ukuxoxa lesiphatha amandla sogatsha lwenyamazana zendle ezansi emandebeleni umnumzana Enethi Mdlongwa yena othe umncane ukukhuluma ngodaba lolu wathi sikhulume lomqondisi umnumzana Josephat Nika. Unika layo ubhodabhodile sithi usemhlanganweni waphinda futhi wathi usetshayela. Umphathi Ntambo obona ngezokulima u-retired Marshall Perrins Shiri uthe kaphendula imbuzo ecingweni.
I don't give interviews over the phone, I prefer face to face interviews.
EleBotswana nakenye lithethe isinqumo sokudubula inkomo zakweleZimbabwe ezichapha umngcele njengendlela yokulwisana lo mkhuhlane wamasondo oyi-foot and mouth njalo zimbalwa inkomo esazithe zadutshulwa. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Aba besebenza lomnumzana Itai Zamara kumzabalazo ombuso okhululekileyo eZimbabwe sebesungule uhlelo lokumdinga ngokukhulumisana loZulu egcekene le-Africa Unity Square eHarare bebuza ukuthi bakhona abambonileyo na kumbe abakwaziyo ukuthi kuyini okungaba kwamehlela. UZamara uthunjwe ngo-2015 ngabantu abanakanelwa ukuthi babesebenzela uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Laba ngayesebenzisana labo ngesikhathi eqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukuthiya umsebenzi kamnumzana Robert Mugabe we Occupy Africa Unity Square abathi benza lokhu ngendlela yokusiza abasesipholiseni ukudinga ulwazi ngokunyamalala kukaItayi ngemva kokuba amapholisa azise kunsukwana isanda kwedlula ukuba uZulu azise lapho ethe ambona. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni olandisa ngenjongo yalumkhankaso.
Khona lapha nje ku-Africa Unity Square namuhla njengelanga lethu elesibili, silandela lokho okwaphumayo ku-news ezaphuma zikhulunywa ngumlo okhokhela okhulumela amapholisa lapha eZimbabwe onguba nguye uCherity Tshiramba esithi ucela uZulu ancedisane lamapholisa ukudinga ukuthi uItayi Tsamara ungapi. So thina silapha nje sikhulumisana loZulu odlulayo lapha, sibatshengisa ufanekiso kaItayi Tsamara ukuthi siyacela lapha elihlala khona ezindaweni lingabona umuntu lo lazise polisa siduzani lani kumbe lisitshele ukuthi limbone ngapho kwenzela ukuthi lathi setshela amapholisa njengoba amapholisa esehlilekile ukumthola ngemva kweminyaka le emithathu edlulileyo.
Unyoni uthi lumkhankaso uzoqhubeka aze atholakale uItayi.
Lokhu kuzathatha isikhathi lapha okuzafikela khona amapholisa esesithi sebetholile ukuthi uItayi ungapi kumbe isidumbu sakhe singapi kumbe amathambo akhe angapi. Thina sizabe silapha ku-Africa Unity Square silokhu simelele ukuze amapholisa athi eseqedile investigation yabo sebevalile idocket. And into eqakathekileyo ukuthi uItayi Tsamara isiye yedwa esifuna impendulo kuzo kumapholisa alapha eZimbabwe, kodwa sifuna lathi besitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo kwabo pouches uze ngale ngasi kobulawayo labo number yana la ngale. Kodwa uItayi simthatha njengelapha esadrowa khona umzila sathi hayi lo nguye umuntu wokugcina ukuthi athunje kuleli lizwe laseZimbabwe.
Omunye njalo owaye ngumngane kaItayi Tsamara wasebenzisana laye kumkhankaso we-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Dirk Frey uthi akamthembi laye uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba ezifanela lalo obengokamgabe.
There's political reasons why they are doing this now. I mean, this is 3 years after the fact.
Kulezi zathu eziphathelene lezombusazwe yokwenza benze lokhu. Isimithathu iminyaka umuntu wanyamalala njalo akukho bekusenziwa. Ngensuku zakuqala babengizwakali bathatha isinqumo somthethwandaba. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba elinye lamagqwetha alwela ilungelo loluntu uKennedy Masie esebenzisana lomfu wabo kaItayi uPatson Tsamara bekhalaza emthethwandaba wababamba ngamandla ukuba benze uphenyo ngalolu daba.
Uthi injongo yabo yokuya e-Africa Unity Square isibasize ukwazi ukuba uZulu ucabangani ngalesi sehlakalo. Lumkhankaso bathi bazowuqhuba kuze kuthi atholakale uItayi ephila loba hatshi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abesifazana beZimbabwe sebekhuthaze abanye babo abazancintisa kukhetho ukuthi baveze inhlupho amantombazana ahlangana lazo ezigcina ziwaphambanisela impilo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ukuntengantenga kwezomnotho eZimbabwe eminyakeni edlula amashumi amabili edluleyo kubangele uhlupho olukhulu emulini eziningi. Kodwa omama beZimbabwe bathi amantombazana yiwo ahlukumezeke okuphindiweyo. Bona ke bakhuthaza besifazane bonke abazangena ekhethweni oluzayo ukuthi babe ngumlomo walamantombazana ukuze uhulumende azizwe izikhalazo zawo athatha amanyathelo. Unkosazana Simangele Ndlovu osekule minyaka ehlale elokishini lenketa 6 kobulawayo uthi kuthelela usizi nxa ufika ezindaweni zalabo abadingisa ucansi kobulawayo ngoba uthola kugcwele phamu amantombazana amancane kakhulu. Uthi amanye alamantombazana afelwa ngabazali azithola sokufanele aselele imuli, kanti ngenxa yokungavuki kwemisebenzi bazithola sebethengisa imizimba. Uthukhetho oluzayo lithube lihle ukuthi lezi nhlupho kukhulunywe ngazo ukuze kudingwe isombululo.
Abala enye indlela for now yokuthi baziphilise sebeze bezinikela ekutheni bathengise ngemizimba. Abanye ngabashiywe ngabazali belaba-4 ababancane kulabo kumele baqedile isikolo. Osisa abancane ufika abantu abanabo 12 years abanabo 16 years and kuyadabukisa kakhulu lokhu ngikhuluma ngento engiyaziyo enketha 6.
Le yinto egcizelelwa nkosazana Anasibanda yena othi loluhlupho lubhahe kakhulu emaphandleni lapho okuleningi lamantombazana azithola sekufanele atshiye isikolo ngenxa yobuyanga ezimulini. uthi labake bazithola sebesiyo cansini lamadoda ukuze bathole izinto ezifana lamafutho okugcoba omakhale khukhwini amathenisi lokunye kubenza labo bakhangeleke njengamanye amantombazana.
Bengicela nje ngawo uhulumende azame ukulungisa lolu daba ngokubhadalela laba abantwana izifundo zabo ukuthi bakwazi labo ukuqeda. Njalo ngilesicelo sokuthi kutholakale abakwazi ukuthi bafundise amantombazane imisebenzi yezandla, bakhule bekwazi labo ukuzisebenzela ngezandla zabo.
Unkosazana Tracing Wenya yena uthi esikhathini esiningi amantombazana angabayanga athola amagabha avuzayo nxa engena esikhathini, abanye baze bagcine bevumelana ukuya cansini kanye ngenyanga labathengisa esitolo ukuze bathole ama-sanitary pads adingakalayo. Uthi bafuna labo abakhankasayo bakubeke kucace ukuthi ngeke kuqhubekele phambili ukuthi amantombazana agcine esebenzisa amalembu nxa esesikhathini okuyinto efaka impilo yabo engozini.
I-government instead of ukuthi befake amakhondomu amahhara ezindaweni ezitshiyeneyo, ngabe kuthiwa imali leyi bayisebenzisa ukuthengela amankazana ama-pads, because i-sex is a choice but ukungena kuma-periods is not i-choice.
Unkosazana Mama Khayisa yena uthi nxa omama abazancindisa ekhethweni bengehluleka ukusebenzisa leli thuba, ikusasa yalamantombazana izatshabalala.
Baswela okokudla, benjalo behamba uma ngomude besesikolweni. Sizakhomba isenzela ukuthi azame ukuzincedisa empilweni, okwenza ukuthi kube lama-teenage mothers zinjiva maziyehla kwezifika zibenza abafazi.
Kuyimvamake ukuthi abakhankasayo ekhethweni bakhethe ukukhuluma kakhulu ngokuvuselela umnotho lokutholisa abantu imisebenzi, kodwa omama laba bathi kungaba liphutha ukuthi kuphitshekwe ngezomnotho lemisebenzi, kodwa labo abadingelwa leyo msebenzi bechabalala. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Iyaqhubeka imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho, amabandla atshiyeneyo ethembisa abantu izulu nomhlaba. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa uthi engangena embusweni umnotho welizwe uzavuka kwachu, uzimele njalo ngezinyawo njengayizolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye kunengi akuthembisayo okufana lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 ubuze uZulu ukuthi uyibona njani imikhankaso yababili laba.
Kulamaqembu amancane wonke akabi nento sila sehake ahamba sileti akhampena ngayo kumbe ato ithembisa abantu. Asikuboni lokho, so sizabambelela kulolu lutshintsho lukhona esibona uMnangagwa engathi eza nalo kuphela.
So ubona ngazani uMnangagwa engaba ngcono okwedlula wonke amanye amaqembu lawo?
Ya, for mina kibumane engathi ungcono kakhulu ukudlula amaqembu wonke, ngoba ungakhangela zenza ngenile siyabona ama-roadblock aphelile, izinto eziningi nje emgwaqweni, abantu bayakwazi ukuphila ngcono kula kuqala. So angiboni lingaba khona elinye iqembu okwamanje lingayenza ngcono kakhulu ukudlula iqembu lezanophiya, ngoba abanye laba babe bangezikhundla kuphela ukulo emaphathini edabukana, okutshengisa khona ukuthi umphakathi abangeke bawusebenzela abakukhunayo ukuthi nje basebenzele izisu zabo kuphela.
Sizilo baba-ke umgcine ekhaya khonapha ecingweni. Thandazani, kunjani mnumzana?
Ngiyaphila, dumele njani?
Siphile kakhulu. Akutsho wena ukuthi nxa ulalela izithembiso osuzizwile iziphi ezingane zilo hlonzi?
Ndibakwathesa ngeke ngathi senze izithembiso zilo hlonzi ukuthi thina abanye sesibajayele benjalo, bathembisize kuphela. La bantu ade sibathembile ibandla le-MDC nandi lazo leselidazukene phakathi ngendlela abenze ngayo, bona thi labo sebephambanisa abantu kakhulu, besithembele kibo kuthi hhayi utsho uthi sokwehlula.
Sesilo baba-ke Innocent ecingweni. Innocent, kunjani?
Sanibonani baba. Udaba lwamavoti liyahluka, ngoba omunye nomunye kathesi la yena lo opposition party uthi ukuze ngingafiki kini uhlupho lwakhona ukuthi la mangikabi la mandla apheleleyo, kodwa iqiniso lakhona nxa uvele ulabantu bakho ufa nabo, bona asoze indawo yakithi ithuthuke loba langaliphi langa
indawo,
ngenxa yokuthi loba yena lo ukuphathe busayo ubonakala mhlaya sokuthiwa kathesi kunje sokungamavoti, yikho beyaqalisa ukubiza imihlangano yawo laphana lalapha, kodwa mhla eceda khonapho uhambile uhambile, awusoze uzama uzwa ngeradiyo ukuthiwa usendaweni ethi endaweni ethi, kodwa ukuthi abuye ebantwini azokuncedisana labantu ngohlupho abalalo. Ngakutshela ukuthi endaweni yakithi kule ndawo esikolo esakithi silumfula lakathesi lokho kungala breach la namhla kodwa abazali bethu bafunda kunjalo kuke abantwana nqa izulu linile kathi sizulu liyana kunje abaye esikolo. So, amaparlamenti akhona umncedo lwabo ebantwini kuyini?
So nxa begangaza kubajala ukuthini nxa begangaza njengakathesi osukuzwile kuyini okuze ukuthi bayathembisa lokhu lalokho?
Kathesi mina ukuthi ngisebutwana kathesi ekhaya kathesi bengalaqinisa into zonke eziningi bengizithola khonapha ku-Studio 7 ngoba kathesi ukulwa khonokho kwephathi ephikisayo yikho kade kusegudwini njalo bekhangelane la mavoti njalo abantu banabo into engizabacebisa yona akulanto abazayiwina banabo abe-opposition party bonke akulanto abazayibona
indawo
ngoba kathesi sonke sinje sesizitshela ukuthi uhlupho olwethu alungeke lusolve i-opposition party ngoba la iqiniso kayilalo ebantwini ngebo sesikhuleka kuphela ukuthi yena lo kumbe ngokuzana PF ngoba thina kasikhethi muntu sifuna izenzo zomuntu ezinhle phezulu kwabanye abantu.
Abalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Kwezemidlalo, inhlanganiso yomdlalo webhola lokuqaga esanda kubunjwa eZimbabwe, iRainbow Amateur Netball League, ithi ijonge ukuthuthukisa lumdlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeRainbow Amateur Netball League uMelody Karikai uthi isifiso sabo ngesokuba umdlalo webhola lokuqaga usabalale udlalwe kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe njalo ube lodumo ufane phesenje lo mdlalo wenguqu.
We want to have more women playing a netball.
Sifuna ukuba kube labesifazane abaningi abadlala umdlalo we-netball. Kube khona i-league ecacileyo. Sifuna njalo ukuba lo mdlalo wasakale ngoba silophupho lokuba umdlalo we-netball ube yisibane esikhanyisa ilizwe leZimbabwe. Njalo isifiso sethu ngesokuba lo mdlalo ufane nje lo mdlalo wenu ekuhlaleni usematheni abantu ngisho lasibi sabukheke bawuthakazelele.
Inhlanganiso yeRainbow Amateur Netball League ibunjwe ekuqaleni kwalonyaka ngamaqembu babedlala ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Netball Association. Njalo ngempelaviki edluleyo babe lemidlalo engenwe ngamaqembu edlula amajuma amabili yaqhutshelwe enkundleni yeWhite City esedolobheni lakoBulawayo. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMoses Gugura uthi ensukwini ezilandelayo amaqembu azaqala ukudlala imidlalo yokuzwana amandla kusaxazululwa udaba lokuba linhlanganiso izasebenzisana njani lenhlanganiso yeZimbabwe Netball Association okuyiwe ukubona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lokuqaga elizweni.
Due to the issues of affiliation that we are dealing with.
Ngenxa yokuba kusaselo daba olokubhalisa kwethu sisabe sidlala imidlalo yokuzwana amandla. Sisalinde ingxoxo esilazo leZimbabwe Netball Association ezikhokhelwa ngabe-SRC.
Iqembu le-Platinum Stars yilo elinqobe kumncintiswano wangempelaviki ngemva kokunqoba ele-Glo Petroleum Queens nge-21-19. Lathola inkulungwane zamadola kuthi ele-Glo Petroleum Queens lithole amakhulu ayithoba munemunye. Iqembu lewange Queens liqedele sendaweni yesithathu lathola amakhulu ayithoba munembili. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singene kwezenguqu nansi imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ezadlalwa lamhlanje esigabeni zelizwe ezichiyeneyo. Ichikenin izadibana leMutare City koBulawayo eluveve ngezi Platinum versus Dynamos eBaobab. ZPC Kariba izanqikilana leHerentals eNyamunga. Yada versus Black Rhinos eRufaro Stadium eHarare. iBulawayo City izanqikilana leBulawayo Chiefs eBF Babafields koBulawayo. Kuthi iChapungu izadibana leHarare City eAscott Stadium. Umdlalo wokugcina uphakathi kweCapes United leFC Platinum eNational Sports Stadium. Kusasa khona iqembu leHighlanders ichila moya lizadlala leTriangle United eBabafields. iShabani Manyuna izadibana leqembu leNishrat eMaglas. Hayi ke kwanele okwamanje sihlobo zami esithandekayo sesifike emaphethelweni ezindaba zekuseni. Asihlanganeni kweza kusihlwa ntambama ngesikhathi sika 7:30. Matukanduna bafupatila lichone kuhle sihlobo zame ezithandekayo.